sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kunqabakazi 2022. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonale.
Umeli wegokwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe iliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kukolonialism sebayibona, ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegokwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji loFortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChiedza Dana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail, kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo, ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali ekade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, iyenze impilo yabantu bonke ibe enhle. Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo, ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqokisa utu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba necembe elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, labo bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa-ke laba ababe opposition haba masemba pikisa babotwa babotwe kunye nezinyawo bakhothe ukuthi umuntu akalatsala naye ngakagwetjwa ngumthetho wandaba ngokufaneleyo lokho esithi presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala kanqhayise ungumsola uyachatshangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa ke nqa kusiza kwabe amaqembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafanele abe bezana uPF
ukubotshwa kukawatchgatgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisela ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo
Asingeke sibe lesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi lokho okuthiwa yi-factional fights kuzanu PF besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi kodwa ke bekuhle ukuthi ngabe kuliwa lenkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abaswelele ukuthi benze inkohlakalo umthetho wandaba kube ngozimele uthonisa amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa umuntu kodwa kuthoniswa icala
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusaswe kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-TCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselobele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyathime eChitungwiza sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa Umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wesadaki summit osaqhubekayo kwele DRC ongene ngabakhokheli bamazwe akusadaki abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II oweEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yesadaki ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi isadaki yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sesizwekazi se-Afrika kanti isadaki izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi siyisizwe se-Afrika sinabantu abaphina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omdabe yiyo abathungameleyo labo nkomo bayihlakanta indlela naleyi eyihanjiweyo lancade kulezinye izinto lapha lalaphana esingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima naleyo njalo umsebenzi bawenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zabo-au labo-sadar ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe iloba ngayiphi indlela.
Singakhohlakala Nkomo ukuthi uthi idrama engathi igcwele uchago kwese kuba ingawela kumbiwele ukuthi ngaqala kumgago hatshi uyengubule porota okungubuwele okungakuyindekeza ukubeke eceleni laphana. Kodwa sikhangele intwenti intre nje yabo mgabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi kulakunye ngaphosa wandahlika khona ekuphineni eyalula esikhundleni kuphela kwezekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khonaphana lokunye sokubile okuthathu leyobheka engasindilosikambe umuntu wonke naye kulamaphutha abantu bonke abaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi kwenzakaya kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kakhangele ukuthi ahlonitshwe naye.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe balumini labo baba ngabanqindezeli baba ngababulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yikithi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kathi kuyini okwenziwayo ngalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi udinga. Ngoba nanko siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yilokuhle kungabe kungekho yilokuhle. Ngabe kukhona ngabe umbuzo kasiwubuzano njalo ba. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhokumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangcindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuthengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayeketho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yavuye ukuzibusa iyenza kenhle lokuthi balempila kahle umnotho lo mkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi futhi laxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibuza.
Yisoke isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani.
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mama Jeke unkosikazi kaMgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo nguhulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo.
embikweni wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhobho esiveziwe la yafika kukhulu lanhlanu 105 selokhe uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso kumbe nje lanxa esethe wangazosana lo muntu esisebenzisa leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufa komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli nyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo ibakhona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala? Kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki, akungeke kwaphathisa kakhulu.
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathwele zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphumula. Ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe lesi sikhali esilethwa lapha sake sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehle phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobudlangalwane obenzakalayo obokuganga okunye okuyivolva even into zepolitics lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhala baye bazisebenzisa bezinikwe abantu abagangileyo bepolitics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bafune imali yabo ngenxa zepolitics. Engxenye bonawo abantu bathe sebenikwe lezo zikhala bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi ukuthi engxenye uhulumende wethu owezanupf azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi abantu bengabotshwa ngenxa yokuselinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala aziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali, ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxa sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi kodwa bani vele yokucathwa ngathi ungathi balokuganga okuthile, kodwa ngakuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengamphakathi sitshelwa khona okwesingaze kuze zivela ngaphi. Kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe ngxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavela abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulwela amalungelo oluntu, njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni we-Traditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa. Kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo
iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kulephutha elikhona kumthetho we-Traditional Leaders Act osebenza eZimbabwe, ngoba lo mthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokutsheya i-Village Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi u-Village head nguye otsheya i-Village Assembly, okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi i-Village Development Committee isebenza kahle. Okuthi ukuthi usobhuku iyazitshaya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko, aphinde njalo futhi azitshaye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla, lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembe ngithi emsebenzini yentuthuko, ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations, ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo okusinazele ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile, ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho ke sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe, ubona isintu sisala ukuthi bamchaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabosobhuku esigabeni. Ngasho leso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thina iParliament kayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidgo kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke, njengabo lokhu oweward development committee ukansila simkhetha layo. Ngokukhetha uVillage Development Chair kuthi ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubamba ezentuthuko, kube sokusithi sobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi iVillage Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo, njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Naleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko iTraditional Leaders, siphanjalwa abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile, njalo ilungelo lokuthi izigaba zayithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete sayithi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla, silonkosazana Kathy Webebe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakweleKenya.
Ngibona ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obe ngu-deputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani lukhuthwe ngemfanelo kumbe kulobongile imvalo obekhona, njengoba siyabona kulabanye abathi kunganako lanto ihambe kuhle.
Hayi, mina ngibona ngani lukhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancisiweyo ekubaleni kwalo. Ngibona ingani i-rigging laphana ibi impossible, ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana behle be-upload ku-public portal omunye lomunye manje uvela le smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje.
Kunceda ngani kona ukuthi nxa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho, kuphuma lokho, kungena lokho, kusiya phambili?
Kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo, njalo nxa engabe ekhona olensolo, the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma-servers laphana kuma-computer kukhangelwe kukhanye ukuthi kwenzakaleni. So mina I think ukuthi kunceda ngakhonokho ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona.
Nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela, siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu, kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana. Ukwenza ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe?
Okokuqala, khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo, ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi, njalo ijudiciary lezekhi azizimelanga sodwa, azikhululekanga, ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo. So khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana, kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale. Njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho. Ayikho kahle kahle transparency, kunenge okunye nje ukuba nama okunye ngingathi ama irregularities. Othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umtade ebhalise khona akakusekho khonapho ngelanga lokugcina nge last minute, nxa ethi uthi uyafika ethola ukuthi usemuviwe ipolling station, ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sikuqathanisa lokho Kenya. Njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota, umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1, njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi aposayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona, something esiyibona ingenzakali eZimbabwe.
Kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kumbe angamaziyo kumbe into ezinjalo? Ubona ngani kusiza ngathi khona?
Hayi, I think laba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani. Obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye i-challenge, kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo. So I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa, kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabe khethwe yibo bona, maybe family member or somebody.
Yes, siyabona bekhinya ke abaphikisayo bathi bahambisa udaba lolo emthethwandaba. Wena ngobona kwakho ubona ngani kuyafanana yini lakhonokho okwenzakala eZimbabwe, uyakhumbula?
Ya, okweZimbabwe njengoba sengitshilo baba Dube ukuthi ama-irregularities ayekhona, even loba wawungaso observe, kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala. For example, wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018, lapho engavotela khona like a few meters before i-polling station, wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani, abanye abantu bathi babestrithenwa yilabo bantu. So izinto ezinjalo vele ukhetho awusozuke kwazi ukuthi kuhambe njani. Njalo abantu abanye ababengama-observer phakathi khona phana, uzathola ukuthi nxa kwase kubalwa laphana kuningi okwenzakalayo so esingakuboniyo kusenzakala eKenya. So yikho engikutshoyo ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakale ngakhona, it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho. But nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi, mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona, lo ngasola ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani, kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye. But from outside nje nxa u-observer, mina ngedwa mbona ingani hhayi lwenziwe nje ngendlela nje.
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lwakwele Kenya. Siziphethe ngebe zihamba phambili. Umeli weGokwe neMbuziya ePhalamende uJustice Meyer ubotshiwe, umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.